unkosikazi Priska Mufumira wayengumphathi intambo ezenhlalakahle kaZulu ngesikhathi izimali enhlanganisweni yamampentsheni enasa zitshontshwa loba ukutshaphazwa loba kungakabi sobala ukuthi unkosikazi Mufumira wethethwa cala bani umgcinisihlalo wekhomishini ebona ngezenkohlakala ezakhi unkosikazi Lloyd Mathanda Moyo uthi baphakathi kokuqhuba uphenyo oluzakwazisisa nxa uMfumira engabe wephula umthetho kodwa abazi okwenzakalayo bathi ukubotshwa kukaMfumira kusuka kokuphume kubufakazi obufunyenwe kuphenyo olenziwa unkampani yenasa obuveze ukutshontshwa kwezimali lokutshaphazwa lokhu kubika kwenzakale ngesikhathi uMfumira engumphathi intambo ogatsha wenhlalakahle kaZulu embusweni wayengumongameli uRobert Mugabe uMathanda Moyo ugcizelele ukuthi okwakhathesi uMfumira usezandleni zamapholisa kodwa bazakwazisa uZulu ngempumela yokuphenya lolu lapho belugqiba kusasa
Patrick was facing a shibukan topic of question in the Patriona to prefer my charge not to prefer because Shakarida. Saka, you may get towards the end of the day, some day or tomorrow, even tomorrow.
Let's say Shaga, Lunsaukara, who is Pataman, that Rahulmende, Simulated the Amapolis of Pen or Uveva, who would say I'm office in a Pezulu. Loku was a member of Ubai Office, Yabasola. Ukusetshenziswa kwemali kahulumende ka-Auditor General iveze ukutshontshwa kakhulu kwemali kungadla ezishiyeneyo zikahulumende ezigoqela amankampani kahulumende kanye namakhansili emadolobheni lezabelweni ezishiyeneyo. Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Richard Mawomva uthi isehlakalo lesi siveza ukuthi uhulumende usezinikele ekuqedeni imisebenzi yenkohlakalo elizweni.
Athela lelenziweyo ukuthi kucubungulwe amacala la ayetheswa umama uPriska Mufumira atshengisela ukuthi ugatsha lwe-ZAC alulanke tabejabi njalo kuyatshengisela ukuthi uhulumende uthatha inyathela elimqoka ekuluseni ubugwelegwele
kodwa abanye baveze ukukhuluma ngendlela uMfumira abotshwe ngayo besithi kukhanya ngani izekhi lokukhetha ngoba zikhona ezinye iziphathamandla ezaziwayo ngokusela izilokhu zingakabotshwa kumaviki adlileyo intsha yebandla le-ZANU PF iveze amabizo abantu abaningi abacothenayo ukuthi bengabe batshontsha kanye lokuhambisa izimali ezinkulu phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni. Unkosikazi Ntombi Zodwa Chuma oyisakhamuzi seHarare uthe labo abanamabizo abo avezwa yintsha ye-ZANU PF abafana noMnumzana Obed Mpofu abangakaboshwa labo kumele bathuthungulwe.
Ngokubona kwami ukuboshwa kwalo minista kungabe kuneqoqo ngoba sathola ukuthi labo abantu abavezani kalula nje sesingathola ukuthi uboshelwa amanye amacala thina esingawazi ngoba sathola ukuthi wayeziphatha amandla uhulumende kamgama yikho-ke asingeke sikwamukele kanjalo nje ukuthi sithi uboshelwa amacala akhe e-corruption ngabe kukhona okunye esingakutshelwayo.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Nkosikati Moyo yena othe lolu hlelo akumelanga lukhethe labo abazabotshwa kungelani lokuthi ngobani uthi lokhu kuzanceda uhlelo lukamongameli emasonini nangakho lokuncusa osomabhizinisi baphandle ukuthi bazotshala imali elizweni olweZimbabwe is open for business.
Lokho sokuyenzwa nguhulumende kathesi kuyatshengisa ukuthi uhulumende wethu usesenza izinto ngobuqotho. Sinethemba lokuthi lakho abakwenzayo bazakwenza bengelakhethi ukuthi umuntu usuka kuqembu liphi ele-politics. Njalo manxa bangakwenza ngobuqotho kuzakwenza ukuthi uhlelo lukapresident loluyana lweZimbabwe is open for business luphumelele phambili ngoba ama-investors lawo ayabe sebona ukuthi okathesi iZimbabwe sizimisele ukuqeda ubusela lobudlwangudlwangu.
Kodwa ikhomishini yezakhi ithembise ukuthi izaqhubekela phambili ngophenyo lwabantu elicabangela ukuthi bangabe besephula umthetho. Inhlanganiso le ithi le ndaba ezidlula amakhulu amabili ezifanele zihlolisiswe ebhekane lazo kwakhathesi ezibamba iziphathamandla zikahulumende zezamakampani akhe lalawo azimele wodwa. Ngimele iphi sezenu seHarare
ngokhipson bebe